Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kubhubhe abantu abangamachumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisikhombisa 68.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile.
Udlakela lwe-South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ezilodlakela.
Ukuphuma kukamakomborero aruzibishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha.
Osakhulayo webandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso ngemva kokubika kwenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe kulokhu evalelwe ngoba sevuselelwe elinye njalo icala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amachumi amabili kobulawayo izolo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani elababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele ledlule inkulungwane ezintathu 3110 okulinani ebelingakaze libonakale selokhu leli gciwane laqhamukayo. Njengensukwini isabelo esikhokhelayo ngesemashonaland west asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebehala sisodwa 9,800,746. Lokhu sikudaba olufanayo abantu abangelazithupha zokuzalwa ngezizathu ezijiyeneyo ikakhulu labo abasebenza emapulazini lasemigodini lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu bathi bakhathazekile ngoba belakho ukwehluleka ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngenxa yokuswela incwadi lezi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umuntu nxa ehlatshwa lijekiseni kumele aveze isithupha sakhe ukuze kwazakale ukuthi ungubani njalo kufakwe imininingwana yakhe kugwalo lwasebehlatshiwe. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abangelazo izithupha. Abanye babo ngabalabazali labokhokho ababuya kuleli kudala bezodinga imisebenzi bevela emazweni afana leMalawi, iMozambique lamanye. Abakhulume lalomsakazo eLions Den esigabeni seMashonaland West kanye labasebenza abucwadlana lalindawo epulazini lakho Nathan bathi lanxa befisa ukuba bahlatshwe kababoni lokho kusenzakala ngoba izithupha zokuzalwa abalazo. Omunye wabo kungosakhulayo umnumzana George Chasara yena oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 ongelazo incwadi zokuzalwa.
Zinorwadza zinorwadza azina chithupha auzireze ausibai indotoda katinye kuti kunodwa chi chithupha itonze kuti anzi iye wachafambe chi but zvinoda chi chithupha ripo rungofo ngodzara COVID afana COVID omwe uchachi atikatonzwa omwe akabatiwo arimo futi omuno mugoro remo masichenza ngokumadhiwo.
Isifiso sokuhlatshwa ngilaso kodwa inkinga isekuthini angilaso isithupha ngoba ukuthi umuntu azahlatshwe kufunakala ukuthi umuntu abe laso isithupha ngoba ngokuzwa kwami uma ungelaso isithupha umuntu akahlatshwa. Ngibuhlungu ngakho lokhu kakhulu.
Unkosikazi Thokozani Magenga yena oyisakhamuzi seLions Den uthi banengi ababhekane lalolu dubo ikakhulu emapulazini lasemamayini.
yebo wayise umuntu wakho niyasilahlekelwe kakhulu ngoba ukuthi uhlatshwa kulilungelo lomuntu ukuthi abe ngumuntu ovikelekile empilweni yakhe. So nga kungekela ulungisiswa idulo ukuthi abangela sithupha abangela mabhethe bancediswe ngurhulumente kuyabe kusitsho ukuthi bonabo beswela ilungelo labo lokuhlala.
Unkosikazi Magenga ukhuthaze iziphathamandla ukuthi zitholise abantu bonke incwadi zokuzalwa ukuze bahlatshwe njalo baphile njengabanye abantu.
Isicelo yisosoniso sicelela abanye bethu kufanele ukuthi ihulumende yenze amalungelo ukuthi abantu bonabo balungisisele izinto ezifaneleyo ngokuphangisa. Ngama-citizen ethu ngokuthi sebehlalele yatho kwesikhathi esithi sokufanele ukuthi beyimukele ngurhulumente baphiwe izincwadi ezifaneleyo ukuthi bakwanise ukwenza konke abangakufisa.
Lo msakazo ukhulumisane labenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Association, iZimrights, bona abathi bakhathazekile ngalolu daba. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso unkosazana Silia Mafu.
Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha. Khathesi nxa sikhangelane legciwane le-COVID-19, sikhangelele ukuthi wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikelwe kulo umkhuhlane we-COVID-19 kulilungelo lomuntu wonke lokhu.
Unkosazana Mafu ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza abantu laba ukuze labo baphatheke kumisebenzi yentuthuko yelizwe.
Akula malungelo okumele ancitshwe abantu mahlayana. Ngakho ke uhulumende kumele ayekele ukubandlulula abantu, wonke umuntu athole ilungelo lakhe, wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikeleke kuleli gciwane.
Lo msakazo uxhumane lomsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro, yena ongathandanga ukuthathwa amazwi kodwa uthembisile ukuba uzoludlulisela kwabaphezu kwakhe lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseLions Den eMashonaland West, yimi uMavis Gama.
South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Kubikwa sokufe abantu abangamachumi adlula isikhombisa 72, kwabotshwa abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu ayisikhombisa 1700. Siqoxele ngcwethi kwezemithetho umnumzana Vusi Moses Banda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, i-Africa Diaspora Forum.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile bekulokhu kusabonakala abantu bebuthana befisa ukuhlasela, kanti endaweni eyiningi sokube khona ukubuthana kwabahlali bevikela ukubhidlizwa nokuhlasela la kweyitolo neyindawo ozokwenzela amabhizinisi. Kanti ke njalo kodwa siseza ukuthi umsongo sekukhona ukusonga okuningi lapha nje okwabantu abafuna ukuhlasela.
Lona udaba luka mnumzana Jacob Zuma luhamba njani? Sizwa kuthiwa sokuqalisela ukukhulunywa emthethwandaba, ungasitshela ukuthi kuhamba njani
empeleni? Izolo udaba lokucela olokubeka isicelo esokuchitha lesi sigwebo esethula inkantolo yesekela mthetho selizwe liye langena icala enkantolo yesekela mthetho selizwe, okusho ukuthi usuku lonke nje okungaba ngamahora alishumi beludikidwa lolu daba, kodwa isinqumo siye sabekwa okusho ukuthi kasizange siyethulwe izolo, sizokwethulwa emalangeni nje ambalwa alandelayo, mhlawumbe phakathi kweviki kumbe kuleli viki elilandelayo. Sokusalele kuyona inkantolo yesekela mthetho selizwe ukuthi sizwe ukuthi isinqumo sayo sithini. Nakho abameli bakhe owayesengumongameli ngempela umnumzana uZuma kade bebeka ukuthi akuzange ukuhambe ngendlela okufanele ukuhambe ngayo ugwetjwa kwakhe ngoba akakazame phambili kwenkantolo njengokwenziwa wonke umuntu okusho ukuthi ilungelo lakhe elokubekwa kumbe ukuthathwa ngokulingana kwakhe wonke umuntu emhlabeni esikubiza ngokuthi ukulinganiswa kwabantu bonke liye lasuswa kuye ngoba yena uye wathathwa njengomuntu mhlawumbe okade engumongameli okusho ukuthi akasalinganiswanga nabo bonke abantu liye langahlonishwa.
Sizwa kuthiwa sokuqalile ukusilela ukudla lamafutha ezimoto lokunye okunjalo. Mubo okunganani umumo?
Ukudla khona sokuqalile ukungatholakala endaweni eyithize kanye namafutha imoto. Lokhu kubangelwa ukuthi ikakhulukazi kusifunda saseKZN saseGauteng. Lokhu kuhlasela kuye kwahlasela lezo zindawo lapho okuthengiswa khona amafutha imoto kanye nezindawo kumbe izitolo ezidayisa ukudla ikakhulukazi. Bese kusithi ke labo abanikazi beyimoto ezithwala impahla sebethethe isinqumo sokuthi izimoto zabo zingahambi emgwaqweni ezithwala amafutha ikakhulukazi uShell noBP ngoba kulezi zifunda sebethe imoto zabo kazizwa ukuthwa ukuthutha amafutha ziwahambisa lapho adayiswa khona ngoba zisesaba ukuhlaselwa ngoba sezihlaselwe kakhulu kulezi zifunda kanti ke ukushiswa kweitolo ikakhulukazi ezidayisa ukudla sokwenza ukuthi abantu baqale nokuthenga ukudla ngokwesaba lokho esikubiza ngepanic buying besenzela ukuthi mhlawumbe bangatholani banokudla njengalokho nomongameli wamemezela ukuthi sokungenzeka ukuthi kugcine kungathi ukushoda ukudla kumbe kusilela lokho sokwenza ukuthi abantu bathenge amafutha eimoto ngokwesaba ukuthi mhlawumbe azabuya phele bagcwalise imoto amatanki nalapha isidingo singekho kwenza kanye nokuthi abantu bathenge ukudla ukuthi bagcine ukutholakala ezindlini okusho ukuthi lezo yitolo bezisavuliwe sezigcwele kakhulu abantu abahamba besiyothenga khona okusho ukuthi makungaqhubeka ngalindlela ikakhulu kulezi zifunda ezimbili sokungatholakala ukuthi okwamaviki mhlawumbe ambalwa alandelayo kungasilela kodwa uma kungaphinde kubuyele kutholakale ukuthula lezi nto sicabanga ukuthi zingasheshe zibuyele esimene esilungileyo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi kwezemithetho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezokazi le-Africa i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Ubandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso senkulungwane ezilitshumi zamadola 10,000 Zimbabwe dollars izolo ngemva kokupika okwenyanga ezintathu. UMakomborero Haruzibishe ulokhu evalelwe ngoba elelinye njalo icala lapho ukukhululwa kwakhe okwesulwe khona ngumthethwandaba i-revocation of bail ngesiNgisi. UHaruzibishe uvalelwe ngomabasa ngemva kokwetheswa isigwebo somnyaka olenyanga ezimbili kulandela ukufunyanwa kwakhe elecala lokuphehla udlakela. Izolo umahluli we-High Court uJustice Webster Chinamora uthe kumele akhululwe nge-bail ngoba elawo amathuba okuphumelela ekuthini isigwebo sakhe silahlelwe kathana. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Khosa Mncube utshele inkundla yeZim Live ukuthi uHaruzibishe kasoze akhululwe kathesi ngenxa yolunye njalo udaba. Lanxa kunjalo isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi bayasamukela isinqumo sayizolo.
Ukuphuma kukamakomborero Haruzibishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha asekwenzile kodwa sibuhlungu ngokuhlala kwakhe ejele okwenyanga ezintathu ngoba sikubona kuyindlela uhulumende ahlukuluza ngayo amalunga eMDC labanye abantu nje abalombono ongafani lowezanu. Ukhona phela umkhubo osetshenziswayo okuhlukuluza abantu ababiza ngesingisi bethi yilofe. Lokhu yikusetshenziswa kumthetho ngendlela ezingajabulisiyo, ngendlela ezilohluku, ngendlela leyane eyokwenza ukuthi abantu abaphikisayo bezibone vele besiba lamacala bona bengabantu abangelacala. Kungaba futhi indlela eyokuthi abantu abaphikisayo befakwe emajele bengathoniswanga amacala ona lawo, kuyokuthi abantu lawo behlale izikhathi esiningi kakhulu emajele kodwa bengagwetshwanga. Lokho siyakusola sibili.
Lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba yeZimbabwe isebenza isekela uhulumende lezanu PF. Kodwa ukukhululwa kukamakomborero lokhu abanye bengathi kuveza ukuthi imithethwandaba isebenza izimele nanku usekhululwe. Ungathini ngalokho?
Imithethwandaba yeZimbabwe isebenza imele kuhlangothi lwezanu PF. Imithethwandaba yaleli lizwe itholakala ithonisisa amalunga eMDC kuphela, ngoba amapholisa kabophi amalunga ezanu PF, kubotshwa abeMDC Alliance kuphela. Ngikwansi ukuthi nginike umzekeliso wokuthi yena uMakomborero Haruzibishe ube lelinye icala elimayelana ngokwephula umthetho we-COVID-19. Kodwa ungakhangela amaviki adlulileyo, uRichard Moyo owezanu PF ube le rally eMathi North, irally le ambonanga pholisa njengoba umthetho wephosa nomthetho okhona lapha ezweni okuhlukuluza ukhuluma ukuthi umuntu kumele aye emapholiseni. Usithi ukuthi umhlangano lo owa-adreswa nguRichard Moyo kwakumele u-aplayele emapholiseni. Umhlangano lo wawulabantu abaphezu kwenani 50 abantu, ole more than 50 abantu. Umhlangano nalo abantu babengagqokanga ama-mask, abanye vele besenza santando kungenalokho esikuthi ngesikhiwa thina i-social distancing, kungelakho nokho kunanza imithetho eyokuvikela i-COVID-19, njalo azange sizwe ukuthi kulabantu ababotshwayo. Singawuthatha lokhu sibe sesithatha thina iqinisa elithi lona kube labafana abathathwa be-MDC Alliance ababotshwa ephumula abekhokhela mu-organizing secretary uCalvin Moyo. Abathathu laba kwathiwa bona bephule umthetho we-COVID ngoba behamba bekhankasa nge-voter registration. Khonoku vele kuhle kutshengisa ukuthi indaba eziyabe ziphuma kumthethwandaba zindaba eziyathola abafana abe-MDC kumbeni amalunga e-MDC eyiwo agwetshwayo kumthethwandaba.
Umnumzana Sweden Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale koBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udlakela oluse South Africa kumele luqedwe ngokuthula ukuze kube lokuthula esigabeni seSADC. Umnangagwa ubesethula amazwi la edale lePolitbureau. Iphephandaba leChronicle lelodaba lokuthi inkampani yeZupco isehlise imbadalo njalo yengezelela amabhasi athwala uZulu emalokitshini. Uhambo lunye ngebhasi solubiza amadola angamachumi amane i-$40, kuthi ngekhombi sokungamadola eZimbabwe angamachumi ayisithupha i-$60. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Alo beStudio 7 linjani khona ngapho? Hayi, thina ngapha kunzima ekhaya eZimbabwe umkhuhlane we-corona. Hayi, corona lidla amahabula kuzima ngapha. Ngicela limbhathise lapho. ngidinga umntanami unyashaphulu kwibha ngamgcina eseharare ebuwatana 2 so angikwazi lapho khona kagesi ngicela lo mlayizelo lufake eredweni ube yisimemezelo isicelo sami udingwa ngubaba wakhe u-Amoni Ncube inamba zami yizo zinezenzendinga zezifuni ngicela limphathisi kakhulu bantu
yebo 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 kustudio 7 linjani lonke ntungamili nkomo hayi thina nje khona ngapha sikhala ikorona nje kuthi ngabe abantu bonke bahlatshwa ngomkhuhlane lo wekorona uzaqeda abantu hayi ngigama ngu-Emmanuel Mdlunga ngapha eHarare
salibonani kustudio 7 labalaleli bonke ngicela ukusizwa lapha kustudio 7 ngumama ogulayo okuthiwa uMavis Nyathi owazala ngo-1973 olomama wakhe okuthiwa ngusehlukene Josephine Nyathi sodwa sewabhubha umama wami lo baba wami angimazi kuthiwa ngu-Steven Moyo ubaba wami kuthiwa wavela eMberengwa esigabeni sokuthiwa indundungwane wazalelwa khona kuthiwa u-Steven Moyo wayengu-Taylor ethunga izigqoko so mina ngumntana wakhe kuthiwa wakho wangithatha wangitshontsha esahlala kobulawayo wangithatha wanginikeza ibizo wathi ngutendayi so mina ngilapha ngazalwa ngo-1973 ngiyagula ngicela ukusizwa ngu-Studio 7 baba ngiyathemba ukuthi irekhodi yami ndizayibala emsakazweni ngicela ukuncediswa olo omunye omaziyo u-Steven Moyo
mbingelele 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 lapho mbingelele umthwakazi omuhle ngithi umthwakazi omuhle kayibambe njalo le indaba kuze kuyefika leso sikhathi sokuthi siyodibana khona
halo 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 kustudio 7 okhulumayo ngumabaso ekezi esigabeni sasimaphisa lapha bengicela basakazi bestudio 7 leli zami ukufundisa nge-COVID le khona ungathi abantu bakithi abanye ba-ignorant inyana kodwa bakhangela abantu baphela lapho but hey corona kayikho njani njani kodwa abantu baphela phambi kwaba bekhangela ngiyacela sibili nxa lingathilani cele nabezempilakahle bokhe bephume emaphandleni lapho befundisa abantu ngalo mkhuhlane ngoba bazaphela abantu lapho emaphandleni nganoba sasephansi kakhulu ngiyabonga
salubonani 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 bantu bakastudio 7 siyabonga ukuthina isincedisa ngokuthi sisakaze ngekuseni yanamhlanje siyabonga siyabonga bantu cela abantu beqaphele izanu abantu abaqaphele izanu lezithembiso eziningi kakhulu uma sosiya kuma-election ilezithembiso eziningi kakhulu abahlakaniphileyo siyacela siyacela abahambe bayothatha kungathiwa lokhu behambe bayothatha kungathiwa lokhu behambe bayothatha bedle befake ezindlini befake ezikhwameni bedle ngoba kuyafika manje isikhathi sokuthi irobha abadala irobha abantu siyacela siyacela bantu abadala bakawahlakaniphe labo bekubahlakaniphe sisegangeni manje sisebenza nzima nxa ukuthi babelokhu bevotela lokhu bevotela izana ye siyacela siyacela shem abantu ngelanga lokuvota bayakwazi ukuthi fanele benzeni ukudla bathathe bedle konke okufanele benikwe izana bakuthathe ngoba ilezithembiso eziningi masokusiyavota ilezithembiso eziningi siyayazi izanu sesiyazi ilezithembiso eziningi masokusiyavota abadala labanye labanye abancane abatsha labo banibani abathathe bedle befake eziphaleni bedle kodwa masokusiyavota bakwazi ufanele benzeni into ofanele beyenze into ofanele beyenze siyabonga siyabonga abantu sempumalanga ngokuhlala ngisela upano wokuzalwa siyabonga igama uNdumiso
salibonani salibonani kustudio 7 okhulumayo uJosephat Moyo ubulale audio uma ingafundwa ayisiyezwa ekuyapha kustudio 7 amabandla kithi umthwakazi labo MTC Alliance kodwa esikufisayo ukuthi ube ziyabambana lela amaphathi la asali imthwakazi la iyazama ukulwelilizwe le MTC kodwa singabehlukanisa laba bantu ukuthi ikhiphe iZANPF kuyoba nzima thina into esifunayo bandla elizokhipha iZANPF ukuthi kuthiwe umuntu uthola amasitha ngcono or ukuthi ahole kakhulu thina asingeni ndawo lokho imthwakazi le MDC Alliance mabona befisa ukuletha ubuhle eZimbabwe abahlangane bakhulumisane laba bantu kube into yi-1 kodwa ungathi la uvulo kwakho kuyele lalwana evulo kwakhe izigodogodo zonke ezingeke zakwanisa ukuwina iZANPF inkinga yethu ukuthi omunye umuntu uyabefuna ukuthi awinele esikhwameni sakhe kuthe nthola amasitha amaningi ngizoba lamashezi lama hayi thina lokhu hhayi manini kancane sifuna ibandla eliyokukhipha iZANU-PF. Ngiyajabula le audio mayingafundwa.
Sanibonani ekuseni balandeli bakastudio 7 ngu-Edi lo okhulumayo umfana walapha nempawens eplant. Ngokukhulu ukudumala bakithi ama-videos asiyabone lapha kubafowethu beluthi impahla asiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi uzwe ilanguage ekhulunywayo ezweni lakithi isikhulunywa khona lapha empahleni. Aniboni ngani bafethu ukuthi le nto iyothi mayijika kusasa kuthiwe abantu ababelutha umnotho ngobani? Njengamanje baqalile ukuklina amamolo abantu balapho kulawo mamolo kuthi ukuthi sebezama ukugeza igama labo ukuthi kuthiwe hayi cha abantu bebelutha nje laba bangaphandle. Bafethu manenze ezinye izinto nibozenza ngokukhulu ukucabanga, sihambile sezweni labanikazi. Asicela nje ukuthi nihloniphe uma usukutshontshile lokho okutshontshile akube ngokwakho kufihle ngaphansi kombhede, hhayi ukuthi uzoyenze nevidiyo ujabulela utshwala nje uthole utshwala uthole igrosari. Asiyiphatheni kahle bafethu, ibuhlungu inhliziyo yami ngale nto eyenzakalayo ngoba kusasa kovuka sekuyi-xenophobia bese kuthiwa abantu be-South Africa barongo.
Salibonani ku-Studio 7 nabasakazi bonke kuzindawana zonke, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Thina siyalalela njalo siyawuthanda lo msebenzi eliwenzayo. Selengathi ngaqhubeka sethule izindaba ezinhle. Mina into engifuna ukuphawula ngayo yindaba engiyibona isenzakala lapho siyibona kuma-social media, ongakuthi sekhona amanye amadoda abomama bendaweni yaseMpumalanga sesishona emashonini asebehamba kodwa bebonisa ukuthi labo bakhona baphathekile endaweni yokuluthwa, njalo babona kuyinto enhle kakhulu le ukuthi kambe le nto abayenzayo ababona ukuthi bazoqala izonophovia futhi. Yazi ningazi ukuthi ngempela abantu beseshona imenjani, babona bejabulile ngempela abanye bathi amabhiya nanka butshwala nampo bukhona inyama ikhona ngapha bosiphingo hey, abanye babonakala sekuthi abanye bathi manje inkinga sekuyoba yibhoda. Ngempela ngiyacela ukuthi le nto beke beyibone ngelihlo, ngempela le nto le izodala izonophobia. Laba bantu kade benza bangenelani entweni abangazaziyo kuthi sebengena sokuyiwa sebehamba phambi inyayo themba ukuthi yibo asebeshisa iSouth Africa. Laba bantu bazosifaka enkingeni kithina. Ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ucuku lodlakela. Siyabonga. Kwezemelika, abantwana baleminyaka yokuzalwa edlula ichumi lambili 12 labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngobuningi. Lokhu kukhangelelwe kubangela ukwehlisa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus okuthiwa yi-head immunity ngesilungu, ngoba abantu phose bonke bayabe sebehlatshiwe. Sikhuluma nje abantu asebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebesedlula izigidi ezilikhulu lengxenye 159 million. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esabelweni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe.
Ngapha kumango weCalifornia iDelta isingenile kodwa hayi kayikahluphi kakhulu, kakufani lendawo ezinjengabo Missouri labo Arkansas. Ngale kuzwakala sibili sokukubi, abantu sebethwele nzima sebegula, ezibhedlela sezigcwele. Ngapha eCalifornia bekusangani kusangcono, kodwa labo sebekhangele sebevula amehlo sibili ngayo yona linto, sebeqalisa ukutshela abantu ukuthi labo bananzelele ukuthi bangawubambi lo mkhuhlane.
Ziyavulwa yini indawo ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela imidlalo? Kuyavulwa yini kumbe kulokhu kuvaliwe?
Ayi, amabhawa lendawo zokuzijabulisa hayi sokuvuliwe sibili, abantu sebezikholisela. Ikakhulu kubonakele ngo-July 4th lapha ngozibusi walapha eMelika, hayi abantu bebezijabulela sibili, beziqolotshela, hayi akusela lutho, besebezikholisela abantu, hayi akulahluphe. Sokuzaduba nje nalinto isivuka njalo yena lidelta isiqala njalo.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesiqintini seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. kubhubhe abantu abangamachumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Udlakela lweSouth Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.